Yebo, mthwakazi omuhle, yikudibana kuhlelo labasakhulayo. Ngingumayigobe. Namhla kuhlelo siphatha udaba mayelana ngomkhuhlane wemvukuzane yebele. NgesiNgisi sithi breast cancer, sixoxa lwesihle senkosi Nyathi. Sihle, ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshele umbono wakho mayelana ngemvukuzane yebele.
Ngiyakubingelela lami ngapho eVoice of America. Kuningi engingakukhuluma phezu kodaba lwemvukuzane yebele esiphalalele kwelakithi lasemazweni wonke omhlaba. Imvukuzane yebele ibuhlungu njalo nxa ingelatshwanga ilakho ukubulala umuntu.
Umkhuhlane lo uhlasela yiloba ngubani yini, kumbe bakhona abasengozini enkulu ukwedlula abanye?
Ngingathi lo mkhuhlane ulakho ukuhlasela loba ngubani, okutsho ukuthi ngumkhuhlane ohlasela kakhulukazi omama, kodwa kulabanye abesilisa obaba asebeke babanjwa lo mkhuhlane wemvukuzane yebele.
Siyazi ukuba wena wake waba lawo umkhuhlane lo, kodwa welatshwa waphola. Injani impilo ngemva kwalokho?
UNkulunkulu ngiyambonga ngokungigcina. Lokho ngiqinisa kakhulu ngesikhathi ngibhekane lo mkhuhlane. Sisikhathi sokugula bekuyisikhathi esinzima kakhulu, kodwa ngoba ngalandela ukwelatshwa okwakukhulunywe ngamadokotela, ngihamba esibhedlela sikhathi sonke. Mina ngangiselatshwa ezibhedlela zehulumende ngoba imali yokuya kumadokotela lawa private ngangingelayo. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ngaziqinisa njalo uNkulunkulu wangigcina kakhulu ngesikhathi ngiselatshwa. Okwakhathesi ngiqinile. Lokho nokho ukuthi nxa uvele wenza i-operation yebele njengomama kuba nzima, ngoba nxa ungumuntu uzelule izitho zakho zonke ezaneleyo, nxa esinye isitho sesuswe emzimbeni ayiso nto elula. Kodwa wena kufanele uziqinise njengomuntu phakathi, ubonge khonokho ukuthi usaphila.
Ngombono wakho, ungathi umkhuhlane lo uhlasela abadala kakhulu na, kumbe awukhethi?
Lo mkhuhlane ubhahile kakhulu ebantwini abadala abangomama, engathi asebeke bazala kakhulu, laba phezu kweminyaka engingathi elamachuma amahlanu, balutshwane ontanga.
Yazi ngike ngaxoxa labantu abake bahlaselwa yilo mkhuhlane, bekhala ngemali yokuhlawulela i-chemotherapy. Bathi iyabiza imali eningi. Zikhona yini ezinye indlela zokwelapha lo mkhuhlane?
Bakhona abaphukufakazi besithi bona bathola imithi, abanye imithi yesintu, abanye njalo ngabahamba kumadokotela amanye lawa esingathi ngama-specialist abe-naturopath. Kodwa odokotela bona ngokwabo bathi bona akuqinisekanga kibo.
Isikhathi yiso sesidliwe ngumangoyo icibuhlelo.
Asazeni ukuthi amadokotela la le mithi bangelapha, kodwa osindisa umuntu ngumdali wethu osezulwini. Njalo nxa umuntu esehlangane lo mkhuhlane, asazeni ukuziqinisa, sibe lokuthula okuvela ngaphakathi okuvela kuThixo okwedlula ukuzwisisa komuntu wenyama.
Ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo sihle senkosi. Mthwakazi omuhle, simpapo omuhle, silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa uxoxo lami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram @bigmike3bigmyke3, yoni username yami. Lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba esiphathelane ngabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugqiba ngo-9. Kwanele kwanamhla olevalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hobe. Zimbapo muhle, mthwakazi omuhle. Bye bye.